uhlelo lubuya kanye ngemva kweminyaka eyi-5 nanti ithuba selifikile ngemva kweminyaka eyi-5 ubana sikhethe kumbe sitshintshe ubukhokheli obesigaba obe-region lobelizwe thanda ukukhuthazeka kakhulu umama oyemathebelelenzi lwasezimbabwe ezweni lonke jikelele ukubana kasiphakameni bomama siyevota singaphakami singabomama kuphela kodwa siphakame lezimuli zethu zonke mama khuthaza ubaba khuthaza ugogo ukhuthaze ukhulu ukhuthaze abazukulu ukhuthaze umntwana wonke ole 18 years and above ukubana ayevota inhlupho zonke esilazo esikhala ngazo singakhona ukubana sizintshintshe kubalot box mama ungaphakami unguwe wodwa lemuli yakho kuphela kodwa khuthaza umakhe Helwane, ukhuthaze abangane, ukhuthaze izihlobo, ukhuthaze isigaba sakho sonke, ubana siphakame bethole isithupha, i-passport enga-expiranga, susani ukwesaba, kuzakhamizi, lokho esikuzwayo, ukuthi kuthiwa manxa uvota bakhona abakhona ukubana babone ukuthi uvotele bani ngamanga lawo mama tshela ukhulu tshela ugogo ukubana ngamanga lawo gogo ilungele lakho lokuvota laziwa nguwe wedwa njalo ukuthi uvotele bani kwaziwa nguwe loNkulunkulu wakho lokho indlela zokwethusela abantu ukukhetha ubukhokheli kufuze ukhethe ungela kwesaba ungela valo inhlupho zonke esilazo bomama isikhala ngazo abantwana bangasebenziyo abantwana sebephila ngama drugs indlala ngekhaya izinto ezingahambi kuhle ezweni ukuhlupheka lokuhlukumezeka konke lokhu singakhona ukubana siye kutshintsha msiku ballot box ngeprogram lena esasiyidonsa bomama sikhuthaza abantabethu ukubana kabayiregister iprogram lena yahamba kahle kakhulu laloba ingasafikanga ezingeni lasilikhangelele ngoba lamanje bakhona abantu ofica ukubana kabarejistanga kodwa kulabo abarejistayo sakhona ubana sibafinyele bomama ezindlini abale 18 years and above nanti ithuba seliphendukile ngelo sikhethe ubukhokheli obuzasisuthisa for the next coming 5 years ngiyabonga